mina nxanto bengiyikhangela kwesi sikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu zezanu-p f lapha ngifuna ukukhuluma njenge-one of the members of zanu-p f futhi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje and one of our wishes zanu-p f was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvuke ume siyenze izinto eziqondileyo njalo ezipheleleyo for the first time kube yi-new dispensation hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo pho ke nxa sesibuyela